okwesikhathi esikhangane konke imali yangena kuhle abaningi bakhona. Imali zabo ziphele abantwini abantwini nje abafaka ama-$20, $30, $40. Akula makhampani amakhulu abanika izimali zokukhankasa. So far imali zikhona zingani ziyakwana so early iyathembisa ukubana bonke banamathuba until kuzoqalisa ukuthi bayenze ama-debate lawana. Lapho sizabona khona abanye sebengani sebeqhula sengani sebesale emva kakhulu.
Iye, kodwa yona imali ukukhetho lalapha eMelika iyasiza yini kakhulu ukuthi oyenelise ukuthi ayi-raise ibe ningi nguyo ongaba lenhlelo zokukhankasa izingcono.
Ngibona ngani imali iyanceda kakhulu. Nxa ule mali eningi kukhankasa uyadinga abantu abaningi ukuthi bakusebenzele because ilizwe likhulu leli. Ama-state angu-50 onke la. Kumele ube labantu abasebenza each state ubabhadale. Kumele ukhampeni kuma-TV lapho usenza ama-adverts kuma-newspaper ukubo-Facebook. Kule ndawo eziningi umele uzisebenzise uzifuna izimali ukuthi ukhankase. So nxa ule mali kuba lula ukuba nokwenza ukukhankasa indawo yonke even ungafikanga.